soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosibili mhlazi ku 7 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulo wesilisa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe.
Kanti ke ngeke sithi le imibiko ephuma kwizizalwane zeSouth Africa, kodwa singathi kwezinye zezizalwane ezalapha eSouth Africa esicabanga ukuthi futhi njalo lezizalwane ziyaziwa.
Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni mhlaka 31 kunyanga yonale umnumzana Jacob Ngarivume ohlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundise bakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela.
Umntwana ongakhali ufele embelekweni, isikhathi yiso lesi sokuthi umntwana akhale. Akulampupho, akulachukela, akulalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lisa wakobulawayo obulewe umkhuhlane we COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Lundoda ubele minyaka engamachumi amahlanu lane 54. Lokhu kuvezwe lugatsha lwezempilakahle olubike ukuba kulabantu abayisitshiyagalombili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Kusokukhweze inani labalegcikwane leli layafika kumakhulu ayisikhombisa lamachumi amathathu lane 734 elizweni. Asebebulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 sebeyithoba munwe munye. Abane kungabavela kobulawayo, abathathu eHarare, oyedwa eGweru, lomunye njalo oyedwa esigabeni seMashonaland West. Izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe ngokushesha. Kusukela ngeviki edluleyo kulimbiko ethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet ebicebisa izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zisuke ziphelele kungakhathalekile ukuthi zilamaphepha ukuhlala lokusebenza kusemthethweni kulelo lizwe kumbe hatshi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamazwe awezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda. Sacala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi bake bayibona le imbiko.
Kanti ke ngeke sithi le imibiko ephuma kwizizalwane zeSouth Africa, kodwa singathi kwezinye zezizalwane ezalapha eSouth Africa esicabanga ukuthi futhi njalo lezizalwane ziyaziwa ngoba yilaba bantu abasuka kwinhlanganiso ebizwa nge-ATDF, All Truck Drivers Foundation, eyiyona ekade ihamba phambili ekuhlaselweni kwabantu ngonyaka ophelileyo nokushiswa kwama-trucks nokubulawa kwabantu abaningi nodlame esilubonileyo. Kuyibhadineshwa ukuthi asikaboni ingalo yomthetho ifinyelela kubo laba bantu ukuze mhlawumbe baboshwe kumbe baxhunyaniswe nale misebenzi emibi kangaka.
Iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa zike zakhuluma zona phambilini ukubana kuphela imigoqo yokuzama kwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV, uxolo, igcikwane le-coronavirus, kuza kuba le migoqo ezathi yona abokuza bengasebenzi eminye imisebenzi. Kuyayenzakala yini lokhu kumbe yikho yikho okubangele ukuthi kube le mbiko esizwayele ngoba kungayenzakala?
Siyazi ngempela ukuthi akhona amalungu kahulumeni ongqongqoshe abathile abazwakalise ukungajabuli ngokuthi kunezizalwane eziphuma kwamanye amazwe ezenza eminye imisebenzi, kanti njalo kunabongqongqoshe abambalwa esesithole bekhuluma inkulumo egcwele inzondo ezonda abantu abaphuma ebantwini bangaphandle. lokhu siyakubona ukuthi kuyikhona ukukhuthaza lezi zenzo ezalaba abantu abaqhubeka bebhebhethekisa inkulumo egcwele inzondo exabana kumbe efisa ukuthi ibone ukuthi abantu babuya ngaphandle bayahlaselwa. Asingeke sithi kuyikuthi uhulumeni akakayenzi lokho abethe uzokwenza ukudluliseka ngenkulumo lezi ezikhushwe ngongqongqoshe abathize. Ngoba okubalulekileyo ukuthi kulezo ngxoxo bakhona abaningi abaxabana nayo leyo nkulumo yokuthi cha abantu bangaphandle kufuneke basuswe ngoba bethathela abanye imisebenzi. Kuyinto nje eyingxoxo etholakalayo. Kungakho sithi lokho esikutholayo nenkulumo esizitholeyo nokuhlaselwa sesikubone kwenzakala ngoba sokuqalile endaweni ezithile sesibone kusiba nokuhlaselwa, kusiba nokubhikisha, abantu bebiza abantu bokuza ngamagama amabi kakhulu. Lokho siyazi ukuthi kunabantu abakukhulumeni abakusekelayo lokho. Kanti sesibonile ukuthi nohulumeni kukhona ezigabeni ezithize asehluleke khona ukuthi athathe izinyathelo eziqinileyo ukwenzela ukuthi abantu ababuya ngaphandle amalungelo abo avikelwe.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Yebo yebo yebo, mthakaso omuhle liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla sikhangela umkankaso kamhlaka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni etshengisela phezu kwesimo somnotho esiqhubeka sigogodeka. Ontanga, libona ngani kukhona okuhle okungaphuma kulo mkankaso okungathuthukisa abatsha na? Silusize ukuthi ngeke lene lisungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zilokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezidaladini phezu kombuso we-ZANU-PF lokonakala komnotho mhlaka 31 kulinyanga. Umnumzana Jacob Ngarivume uhlangane labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundisi izolo ebakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela. Ungarivume ongumkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe uthi uhlangane lomnumzana Elton Mangoma losowaxotshwa kuZANU-PF umnumzana Godfrey Senengamu lomnumzana Ian Magone. Uthi uhlangane njalo labafundisi abagoqela umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Shingi Munyeza, yena othi uMnangagwa sokumele asuswe embusweni lebandla lakhe leZANU-PF ngoba yibo ababangela ubunzima obuselizweni ngenkohlakalo kanye lokhetha abantu ngemihlobo i-tribalism. Ungarivume uthi ahlangane labo izolo laba bayakusekela lokhu kutshengisela. Abamanye amabandla aphikisayo abathi bazaphatheka kukho bagoqela umnumzana Nkosana Moyo, umnumzana Noah Manyika lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umntwana ongakhali ufela embelekweni. Isikhathi yiso lesi sokuthi umntwana akhale. Akula mpupho, akula chukela, akula lutho, akusathengeki sepa, akuthengeki kudla, akula mali. Izisebenzi kazizuzi lutho, ezikuzuza okuncane khona lokho kuphelela emoyeni ngokuba kungasathengi lutho. Iyamandla edola laseZimbabwe kasekho, aphele du, akusela lutho oluthengekayo phakathi kwelizwe. Ngakho ke abantu nxa bengadinwa nje, balenge bangabi lalutho abalusuku kumelayo kungadilika kuze kwedlulise. Isikhathi sokusukuma yiso lesi, isikhathi sokutshengisela yiso lesi, isikhathi sokuthi kangishuthisekanga yiso lesi. Ngakho ke laba abasukuma beqoqa, baqoqa kufanele kuqoqwe. Abantu bathwele nzima, abantu bathwele amagabha avuzayo, abantu badliswa imbuya ngoluthi ngothi. Isikhathi sokuthi kuphele lokho yiso lesi. Nxa bengatshengiselanga, nxa bengavezanga ungashuthiseki, nxa bengavezanga intukuthelo yabo, kuzaqhubeka kuze kube
iZANU-PF ithi okuzanywa ngamabandla aphikisayo lapha yikugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni.
Gambe veli ngathini izano ayikaze ilazi ilungelo labantu lokutshengisela, ayilazi ilungelo labantu lokuthi bavote ngokukhululekileyo, ayilazi ilungelo labantu ukuthi bamele bazuze imfundo laba bafanele bafunde, ayilazi ilungelo labantu lempilo, ayihloniphi constitution, ayihloniphi imithetho. Ngakho ke akumangalisi ukuthi yethuswe yilokho okuvunyelwe ngumthetho, ngokuba vele umthetho kayiwuhloniphi. Abantu balelungelo lokutshengisela kubhaliwe black and white kusekelo sombuso, lungelo elicelwa kuZANU PF ayisilo lungelo elicelwa kunoma ngubani, libhaliwe ukuthi abantu balelungelo lelo. Ukuguqula uhulumende, ukugenqula uhulumende akuhlangani laleli ilungelo. Leli lungelo likhona, limele livezwe, livikelwe. Akula muntu ofuna ukuguqula uhulumende ngendlela engekho emthethweni. Nxa abantu befuna ukuguqula uhulumende, bafuna ukumguqula ngelungelo labo, ngelungelo elisemthethweni elivikelekile emthethweni. Akula muntu ke owephula umthetho ngalokho.
Awuboni abantu bese saba yini ukuphatheka kulokhu kutshengisela nxa sikhangela ukubulawa kwabantu abatshengiselayo osokuke kwenziwa libutho?
Kungaba lusizo olukhulu kakhulu uma abantu bengazihlalela endlini besabe ukuyafela emgwaqweni bakhetha ukubulawa yindlala endlini, besabe ukuyamela ilungelo labo emgwaqweni bakhetha ukufa besifa labantwana, babulawa imikhuhlane eyelaphekayo kodwa engaselaphekiyo ngendlela ngenxa yokuthi kakula mithi ezibhedlela, bakhetha ukuthi kudilikile izwe liphele du kulokuthi bayemela ilungelo labo emgwaqweni. Akula muntu ofanele sabe ukusukumela ilungelo lakhe. Ilungelo lakho vele liyalwelwa, ilungelo lakho liyavikelwa, ilungelo lakho ngekuliphiwe njengomgani weswala alidonethwa, ilungelo lakho kumele ulivikele. Angeke ulibone lisiza njengesaka lempuphu libuya lama NGO, liyalwelwa, liyadefendwa, liyafunwa ngenkani, ulithathe kulo owala lalo. Nxa usithi wena uza kupha akuphe, akuphe asoza kuphe, uza kwala lalo, kumele ulithathe lelo lungelo.
Umnumzana Efidle Lancube yingcwethi ecubungula izombusazwe obaqoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu uthi ibandla lakhe lilayo imbiko yokushengisela lokhu oqoqwayo. Ekhuluma izolo emhlanganweni webandla lezanu PF eHarare, Umpofu wethule amagama enhlanganiso labantu athi baqoqa ukutshengisela lokhu. Wengezelela esithi kubanjwe abanye kade bedinda izithupha zamapholisa e-CIO. Kesizwe amazwi kaMpofu.
Our party detractors continue with their anti-establishment agendas, and the party is aware of the planned mass protests which are being organized by the MTC Alliance Renegades, the Jamuka, the Front for Economic Emancipation of Zimbabwe, being led by the expelled ex-party commissar Godfrey Chanengamu, the youth commissioner, and other media protagonists. Our security department should constantly alert us on this clear present danger of the activities of this unholy alliance.
Lawo ngamazwi kamnumzana Obert Mpofu unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF ekhuluma emhlanganweni webandla leli izolo eHarare. Kunjalo nje amapholisa izolo abhaqabule abongikazi kade betshengisela besithi bafuna ukungwengezelelwa iholo labo. Kulabangamachumi amane lambili 42 ababotshiweyo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane labo siba lukhulu bezabelo zelizwe jikelele eHarare kuxoxiswana ngokwabela amandla izabelo i-devolution ngesilungu. Leli phephandaba lithi Mnangagwa utshele lumbuthano ukuthi imali yokuthuthukisa izabelo isikhona njalo izabelwa kunsukwana ezilandelayo. iphephandaba leChronicle lithi isibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals esiphakathi kokulungisiswa siza kuba nesokwelapha abalomkhuhlane weCOVID-19. Leli phephandaba lithi uhulumende usenikeze lesi sibhedlela imali yokusivuselela ezinkulungwane ezingamachumi phose amabili lengxenye i-24 million. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi bakwa Studio 7 abahle sibathandayo. Lona okhuluma ngumahlulizi Jazimfungele umfoko amaginyi phepha usuka le elupane endaweni yaseDandanda ku PH77. Basakazi le ndaba ye COVID-19 iyinkinga kakhulu ikakhulukazi ezweni lakithi eZimbabwe, ngoba uhulumeni wakithi usesibonisile ukuthi akakwazi ukucabangela abantu noma abantu besifa yena kanandaba. Umlayezo mina bengawudlulisa ebantwini bakithi nje, ikakhulukazi abakomthwakazi, ukuthi ke masiphepheni, sizivikele thina, sigweme ukuhamba singagqokanga amamaski, sisebenzise ama-sanitizer ngaso sonke isikhathi, uwenzele ukuthi lolo bhubhane lungakwazi ukusibamba thina, ngoba uma lungabe lungasibamba uhulumeni kunzika akukho angasenzela khona, ngoba sesimbonile kahle asinayo nje uhulumeni lapha eZimbabwe. Okusho ukuthi ukuphepha kwabantu bakithi kakhulukazi abakwamthwakazi kulele kuthina, kuyisizwe sikamthwakazi ukuthi ke masiphephe thina, singabhekelela ukuthi uhulumeni uzosenzela lokho, ngoba akekho uhulumeni, asinayo uhulumeni kahle thina kwamthwakazi. Ngiyabonga abantu babaphephe kulo COVID-19. Mahlula izitha zimfungele lona.
Msakazwe Radio 7, Studio 7, ninjani? Kuna ngapho Chris Gandhi, labanye bakho khona ngapho. Mina igama lami Michelle, ngizalwa eDT endaweni yeMagori, khonapha nje kumatheu, ukuthi kumatheu khonapho. Ngiyatshela, ngiyatshebisa bakithi, siyakwazi ukuthi izinto ziwomele umuntu wonke. Njengezanu MDCT, MDC Alliance, kuyafana njengosi konke siyadubeka, kudla sidurela sonke, akulo kuthiwa umbizane ithenga ngeprize yayo MDCT. Singaphonga ukuchayana nje amakhanda thina abantu, ukuchayana nje kuphela, bona abadala khonale phezulu bezidlela mnandi. Thina sihluphana nje abantu, sichana sikuvotela abantu ukuthi hayi bona sidlawe sutha le muli yabo. Thina sidubeka abana kuyayenza bona, siyazihlalela siyekele lokuvota konke kwangikhona ukuvota, ngoba kuncedi yonsane sivota kule nto esiyitholayo. Siyithola nxa kuyisikhathi sama-election sibe sinqenganqenga ukuthi hayi sivote sivote, asiyekeleni uhambe ukuyavota kwangikhona. Kanti yena ukhuphe vele kuyini azayenza, ngathi ubona yena vele omnanga kubehluleka amadoda esesithi naye umuntu ongumfazi kuyini angakuyenza, kabe phansi kwemadoda.
Ayi, sanibonani bakwamthakazi, lo Peter Ngwenya, use village yokwembuthi kodwa under malopa, ngiseduza namalopa. I-coronavirus le eseyehlele amazwe wonke, eZimbabwe yebo iyalokhu ibhebhetheka ikhule siya phambili, kodwa kunzima ukuzivikela nje ukuthi ungahambi uhlanganyele labantu abaningi. Mhlawumbe kungalunga, kodwa kunzima ukuthi ungahlanganyele, ngoba siyathenga amashopu, siyahlanganyela labantu, asisahambi umango odlula idrobha ilakhi. Mina siye Plumtree, ukudlula iPlumtree ngisiye Blawayo, angikaze ngihambe mina sisi kwadibhalwa la eBulawayo, namanje ngiyasaba. So ngisho ukuthi asikwazi ukuthi sizivikele njani, ukuthi ukuzivikela mhlawumbe ukungahambihambi, yikho engibona ngathi mhlawumbe kungasisiza kanjalo.
Linjani basakazi baka Studio 7? Siyayizwa le ndaba yegugura undi le, laba abantu abakhulumayo laba bayithu umfundisi lo. Ngesikhathi igugura undi ibulawa abantu, kwakungala mfundisi otshumayele ukuthi igugura undi ayihambe ibulala abantu. Kwakungelawe baba wena Joseph Chuma, wena osikhuluma wena. Xa usetshenziswa izanu, please hlonipha abantu. Abantu bemathebeleni ndazayo bathengisa abantu, asonkomo ezazisiye sitele ngabantu ababesifa. Wona ma ungala sihlobo esafayo, sicela uhlale ekuteleni uzidlela imali yezanu. Lo mfundisi wakho lo, please ake lihlonipha abantu. Into esiyifunayo nxa lingabantu bemathebhelelendi lani, kumele lihlale phansi lixolise, aleki liyekele ukuba ngomediator lina lilezihlobo zini ezabulawa igugurawundo lani.
lani lingabanye kumele lihlale phansi livala imlomo lixolise ngaphandle nxa lihambela athengwa laphiwa imali ukuthi linaye lina lilobabili selithengisa abantu bemathebheleni ndabasemangcwabeni ake liyeke into yeni le yekelani into yeni le iyalungisa yibo mnankagwanxa bethu ukuyilungisa hlalani phansi lithule lithi du ngiyabona
ngiyaxolisa usungu lami lusukela ukwakhathazeka ngabona kumnangamagaga yikho bengithi mina bengilesicelo ukuthi alubana ukhulumende ulakho ukuthi alungise lezi zinto ezingena ezinto ezokuvikela mama njengokuba kwangena le intabuke owengilazo walungiswa incwadi eyagcalayo ifikile ukuthi abantu bezena lawo lungisidana abantu abakwenza ngoba kathesi abantu bazithingela benzani awukanye kukhanya kungcolile mani kuyakhathaza ulungise into ezayisebenzisa khona kulahle isebenzise khona kube kunene ekuzaba ngcono ngoba bezahlala behlangekile abantu kuyabongeka kakhulu ukufakaza ngayo i-COVID-19 kumoya le siyakubongela lokhu ngiyabonga
livuka njani balaleli nabasakazi be-Studio 7 ngu-Edi lo okhulumayo ngumfana ozala lapha nakobhulu engwizi kwelasesikhalangene eblams ngithi bakithi kunegama elithi sanction engicabanga ukuthi silisebenzisa ngendlela esingazi ukuthi ilisho ukuthini igama lelo ikakhulukazi uma sibhekane nokulwa kwamaqembu ethu la eZimbabwe. Bengicela abalaleli labasakazi be-Studio 7 abale 100% accurate answer beze kuxazulele lelo daba ukuthi kuyini ama-sanctions njalo ama-sanctions afakelwe bani, ama-sanctions engakhishwa abantu baseZimbabwe bazatholani, njalo ama-sanctions afakelwe iZimbabwe yonke kumbe afakelwe abantu abathile abaseZimbabwe abangabaholi. Ngoba uma sokuzafika isikhathi sokuvota njalo nje siyayisizwe kuthiwa iqembe elithile la kuya nama-sanction yile lathi kufakwa ama-sanction. Engicabanga ukuthi abantu bayalahlekiswa, asingatshayi nje sifihle umphini. Ngicela nje ungcwethi kwezepolitiki umbe nje abalaleli ba-Studio 7 abazi kahle ngama-sanction bechazele abantu ukuthi ama-sanction kuyini. Mina ngizokuchaza nginalo ulwazi kodwa bengicela nje singathola nje ungcwethi kwezepolitiki atsho ukuthi ama-sanctions afakelwe ubani nobani or afakelwe iZimbabwe, njalo uma kususwa ama-sanctions yini into ezatholakala ngabantu beZimbabwe, ngoba abantu baseZimbabwe basebunyameni ngento leyo abakuthiwa ama-sanction, abayazi ukuthi kuyini, njalo abakwazi ukuthi kufakelwe ubani, abakwazi ukuthi i-sanction uyifakelwa uma kwenze njani. Bengicela nje lingizamele ukuthi lisitholele nje umuntu ongakwazi ukuxazulula leyo nto, etshela abantu be-Studio 7, etshela abantu baseZimbabwe ukuthi ama-sanctions kuyini. Ngiyabonga kakhulu, ngixolise, nami ngizolalela khona bemsakazweni.
Ekuseni enhle kini lonke balaleli be-Studio 7 kanye lani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela. Uthanda ukwazisa abantu baka MDCT, umuntu kuphela okhuluma into ezwakalayo kubandla le-MDCT u-Abednego Bebe ukhuluma ukuthi sibambane i-unity. Ngaphandle kwalokho vele ngeke saya ndawo. Singajabuleli ukuthi khona ama-MPs thina lina thina bantu be-MDCT yawarecola i-alliance. Ngicela ukuthi likhohlwe ukuthi lizawena ama-elections, ngeke lawena ama-elections ngaphandle kokuthi lijoyine i-alliance. Inayo lodwa akulambuso elingaba lawo. Okuhle usenze njengeMalawi, simanyaneni senze i-alliance sonke ama-MDC lamanye ama-party sibe ngu-8 sikhupheni izanuphefu embusweni. Singajabuleli into engelangqondo, sijabuleleni ukuthi sikhiphe lokhu zenu izanuphefu embusweni. Khona sizabona ukuthi utshintsho luba khona, phandle kwalokho asikhohlweni bantu bakithi.
Linjani kula ngapho bakithi ku-Studio 7 ngubaba uNyoni ngisejotsholo elupane. Nemfisa lami ukukhuluma ku-Studio 7 bakithi, akalimfakeli lami lokhu zenu yena imeseji yenu ukuthi namhlela beliqoqa ngani ntambama lami funa ukuqoqa ku-Studio 7.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyachela balaleli imlayezo yenu ingabi mide njalo lingathuki. Siyabonga. Ngisikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Amaphephandaba lemisakazo bebecubungula imbiko ethulwe ngumongameli Donald Trump ethi phose bonke abathola igcikwane le-coronavirus abakho engozini. Lokhu kuphikiswe langengcwethi zempilakahle ezithi igcikwane leli liyingozi ebantwini bonke jikelele ngoba alikhethi iminyaka yokuzalwa komuntu kumbe lokuthi ulesifo bani engakatholi leli gcikwane. Njalo alikhethi abadala kunye lezingane esezibhubhile emazweni achiyeneyo.
Mbona bekazi ukuthi wena uzangiwashela, mbona bekazi ukuthi wena uzangiphekela, mbona bekazi ukuthi wena uzangiduduza. Isikhathi sisike, iminyaka idlulile. Usisithandaza yekho muni, ngakuthanda ngincane, sikhule simunye. Usisithandaza yekho muni, nyokunganywa baby, you drive me crazy. Be my lady, mkoboretikana. I love the boy when I'm telling a corner. The way we are in a corner. La we are born. You look so pretty. I'm singing the puma. Now, baby, I'm on the floor. I'm too. I'm puma. Baby, I'm in a sofa now. I'm watching your freedom. Serious.
Ihlelo lwethu lwanamhlanje uthi sikhangele indaba ebesilazo. Kulo wesilisa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Izizalwane zeZimbabwe lezwa kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe. Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni mhla ka-31 kulenyanga, umnumzana Jacob Ngarivume uhlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundisi ebakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.